Ensukwini esanda kwedlula iningi labezimota ezithwala abantu bagcine sebephuma kusivumelwano sokusebenza phansi kwezupko bekhala ngokuthi imali abavumelana ukuba bazoyithola bengayitholi. Besithi lalapho bezithola lezo mali zingasabancedi ngalutho njengoba ziyabe seziwile isisindo nxa uqathaniswa ledola leMelika. Lokho kwenzakala njalo ngesikhathi amapholisa esesungule umkhankaso wokubopha abezimota ezincane labamabhasi akade zethwala abantu bengelamvumo ngoba bengekho phansi kwesivumelwano sezupko. Omunye wabameli bezigaba edalele iParliamente labatsha iJunior Parliament emela isigaba seNorton uKudakwashe Madziwa uveza ukukhathazeka kwakhe ngalolu daba.
Affect their performance in class because they will miss the first periods. If they are in the morning session, it will be assured that they are going to miss the first lesson and the second lesson, for they will come to school around 9 o'clock, when we are supposed to start lessons at 7 o'clock. So they are missing out a lot.
Ukuzosiphambanisa ukufunda kwabo ekilasini njengoba bezolahlekelwa zimfundo zakuqala zekuseni kusitsho ukuba akasoze aphatheke kwisifundo sakuqala lesesibili ngoba efike esikolo ngabo-9 yena umuntu kumele aqale ukufunda ngabo-7 ngakho bazaqhubeka belahlekelwa kakhulu abafundi.
Okusekelwe ngowake waba yisiphathamandla senhlanganiso yezifundi zemakolitshini lemayunivesithi eyeZimbabwe National Association of Students Union ZINASU uJingani Shoko.
Urhulumente kumele belethe imitshoko yakudala iphenduke emgwaqweni so that it complement isolution yokuthi abantu bekwanise ukuhamba kungela nkinga yokuthi uhulumende kumeze ukuletha imitshoko yakudala before COVID.
Omunye wabasebenzisana labenhlanganiso yabatsha eye-Youth Advocacy for Reform and Democracy, YAD, uSteven Isibanda, laye uthi makudingwe indlela zokuqeda lolu dubo.
Uhulumende wayezama ukuthi wayecabanga ukuthi uzakwenza into enhle kodwa esingakusho ukuthi wehluleka. Amakhombi abenceda kakhulu, amafutha okuhambisa abehlupha kodwa amakhombi abetholakala, i-transport be-easy. Futhi bethina ngicabanga ukuthi sifika lapha siya ku-point B, from point B to point C kuyokuhambeka. Kodwa kwamanje umuntu kasakwanisa ayibona izihlobo zakhe, ayibona abangane, ayibona abagulayo. Lanxa laye ngagula ebusuku ngasenelisa ukubanayo esibhedlela.
Uhulumende uthi kunengi akwenzayo ukululungisisa udubo lokusilela kwezimota zokuhambisa elizweni osaphethe isikhundla sokukhokhela inkampani kahulumende ethwala uZulu eyeZupco. Umnumzana Evaristo Madangwa utshele abephephandaba leSunday Mail ukuba sekuzosungulwa isitimela esihamba emini ukuthwala abantu ukwehlisa udubo lolu. Ngomgqibelo uMongameli Emerson Mnangagwa uthembise uZulu ukuba abakumsebenzi wokuthwala uZulu sebezavunyelwa kusimo esasiyiso kungakaqhamuki i-COVID-19. Kodwa lokho kuyekethiswa kwemithetho ukuba abemitshova labamabhasi abasebenza bezimele baqale ukusebenza ngokusemthethweni esithi kuzokwenziwa ngemva kokuba uhulumende esebeke iziqondiso ezizolandelwa zokusebenza kwabo njalo akatshongo ukuba lokho kuzaqala nini njengoba abantu lokhu bebhekane lo dubo ukuya emsebenzini kanye lokuphindela ngasemakhaya sebetshayisile emsebenzini. Iningi libonakala lihamba ngenyawo imango emide kumbe beminyezelene emabhasini awezupko amalutshwana ahambayo. Abanye sebeze belahlekelwa imiphefumulo ngokugada izimota ezingela mvumo ezigcina zigijinyiswa ngamapholisa kudala ingozi zomgwaqo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.